Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Bonja nintozo mutese la mungi la kumisakazo wa Studio 7 la mtanje mwolestatu laka 20 2018. Ikamalame mwkips dube enda benize tu la mtanje ibanda leza nubie fika ngelele ukuti na mta kukulumende uza kutula ipachet leza lungisa ukutupa uzo.
It is my belief that the highest allocation should go towards the health and human services in Zimbabwe. The second issue is on infrastructure development.
Kumele umnumzana Mthuli Ncube akhangele ohambelana lozulu. Imali eningi kumele ayifake kwezimpilakahle. Kunengi okufiswa ngabantu kubhajethi yomnyaka ozayo.
Besikhangelele ibhajethi ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala uma sikhangela ifuel.
Abantu bethula ababhekane lakho nsuku zonke.
Khathazekile lokuzwa ubuhlungu lokwethuka ukuvelela ingozi le evele endaweni yakitilibane komuzi. Yazi kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale velele ingozi enje ehlale phansi kunganamuntu omkhiphayo from ngolwesine kuze kufike usuku lwanamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi likhangelele ukuthi umnumzana Mthuli Ncube umphathintambo kahulumende wezemali ayethule ibhajethi yomnyaka ozayo ethuthukisa ezempilakahle ezokulima njalo ezakwenza ukuthi uvuselelwe ubudlelwano belizwe leZimbabwe namanye amazwe. Ibandla leli lithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uNcube aguqule ezempilakahle ngoba uZulu ogulayo angeke athuthukise ilizwe. Okwamanje amaphilisi adula okumangalisayo kwele Zimbabwe. Uncube uzakwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika. Umnumzana Frank Guni, umsekeli webandla leZANU-PF, uthi kuzamele uncube enze izifiso zikaZulu.
It is my belief that the highest allocation should go towards the health and human services in Zimbabwe. The second issue is on infrastructure development.
Kumele umnumzana Mthuli Ncube akhangele okuhambelana loZulu. Imali eningi kumele ayifake kwezempilakahle ngoba abantu kumele baphile kahle. Okunye njalo kumele afake imali eningi kuhlangothi lokuvuselela ubudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe.
We are looking at Zimbabwe projected to have a drought this year for long harvest because of weather conditions. It's predicted that we'll have El Nino. So I think the government of Zimbabwe should focus a lot of money towards agricultural services.
Sikhangelele njalo ukuthi adinge imali eningi yokuphandela uZulu ukudla njengoba kuza kuba lendlala lonyaka enziwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kuqakathekile ukuthi kube le mali eningi njalo enikwa uhlangothi lwezokulima.
Without health, then we have a sick nation. A sick nation cannot defend for itself.
Sikhangelele kakhulu ukuthi uNcube afake imali eningi kwezempilakahle. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lizivikele. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lithuthuke. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lithuthukise ezamabhizinisi.
A sick nation cannot fend for itself. A sick nation cannot even attract investment.
Umnumzana Frank Guni, umsekeli webandla leZANU-PF, sokala ekhona lapha eWashington DC. Kunengi okufiswa nguZulu kubhajethi yomnyaka ozayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abantu abakhubazekileyo loZulu jikelele usethiye udlebe elinde ukuphawulwa koluhlu lwendleko zikahulumende. Bethi uhulumende kumele aqakathekise imfuneko zikaZulu maqala, hatshi ukuchaphaza imali kunhlelo ezingaphathisi uZulu. Abantu abakhubazekileyo bathi bakhangelele ukutholiswa imali kwezemfundo lemitshina esetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. Usenetha Watson Kupe omele abakhubazekileyo edalele parlamente uchaze ukuba bakhangelele ibudget elomahluko ezaletha intuthuko kumpilo kaZulu.
Sikhangelele ukuthi this time kube lokuimprova, kube le mali efakwayo emala le education, emayilana lokuthenga ama-assistive devices, ama-wheelchairs, emayilana njalo lokuthenga amaphepha e-braille abantu abangaboniyo ayaswelakala, emayilana lokuthi abantu nxa bedinga ama-tablets atholakale.
Usenetha Kupe uqhubekele phambili esola okubili ekhulwini okwaphawulwa umphathintambo wezomnotho ethi kubaphilisa nzima.
Ubuhlungu yikuthi khona nga uminister of finance uprofessor Mthuli wathi efaka yena lani 2% yaba exclude ama transactions athenga ama assistive devices wonke ukuze nxa ngisenziswa nansi yabhatala ngeyiko cash ngifuna ukuthengela umntwana iwheelchair oyi-disabled i-2% i-exempted.
Ilunga ledale lephalamende ebulawayo Central unkosikazi Dorcas Sibanda uvumelane loSenator Kupe ethi ezemfundo, ezempilakahle lokuhlala kwabantu kumele kuthole imali ethe thuthu, hatshi ukupha ezebutho imali enenyi ngoba ilizwe alikho empini.
Ama-key ministries sikhuluma khonokho ezempilakahle, ezemfundo, sikhangela nalapho esihleli khona esingathi local government. Sikhangelela ukuthi ibudget leyo kunyaka lowu kuke kutshintshe bakithi baphiwe imali ezenelisa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ukhangelele ibudget ezaqeda ukusilela kwamafutha, ukutholiswa kwemithi ezibhedlela kanye lokudala imisebenzi ezweni.
Besikhangelele ibudget ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala uma sikhangela i-fuel, khanya njalo ama-queues ezimota lokhu esiya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayeneliswayo. Besikhangelele njalo i-budget ezayenza ukuthi uZulu enelise ukuphila ngendlela engcono, hathi lokhu kwenzakala kathesi.
Umphathintambo wezemali umnumzana Ncube oza kwethula lolu luhlu okwakuqala ulomthwalo omkhulu wokuveza inhlelo zikahulumende ezingahlenga uZulu ebunzimeni obukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iphephandaba leHerald libika ukuthi idale leCabinet selethule iziqondiso zomthetho ozabunjwa oweProvincial Councils and Administration Amendment Bill zokupha izabelo amandla okuzibusa. Iphephandaba leChronic libika ukuthi kulabantu abathengisa inyama yedonki kobulawayo besithi inyama inyamazana. Isidumbu sikamuyi uSandile Mguni lokhu esisemgodini eGomoza esiqintini selupane esobelweni seMathuleni North, lapho alunywa khona inyoka wafela phakathi. Lokhu kwethulwe njalo liphephandaba leChronic. Iphephandaba leNews Day libika ukuthi abantu lokhu bedideke ingqondo ngokutsha kwabantu abafika amajumi amane ebhasini eWest Nicholson lokulumata komlilo endaweni ezijiyeneyo eZimbabwe.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, Sithune ngakontutu ziyathunqa, Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Lesike isikhathi senu phela ukuthi like lethule elikufisayo kwezethu sikhulume sibanengi khona bemsakazweni. Ye, siyabonga. Ye, siyakwazi ukuthi phela kulezi khathi eziningi ukuthi lizwe ukuthi kuyini esililethela khona sixoxa labantu abaningi. Ake lizwe ukuthi kulani namhlanje okulandelayo.
Thina ngisuke endaweni yasemaphisa. Isitudio 7 ngiyenza kuhle sibili. Kodwa-ke sisola khona ukuthi lathi siyalithumela ama-message sifuna ukuthi lisifonele sikhulume emsakazweni. Kalikwenzi lokho, asikwazi ukuthi likhetha banjani ukuze bakhulume kumsakazo. Khathesi ngithumele i-audio le ngifuna liyibale. Mbeni lizayibala kumbe lizakuyekela futhi njalo asazi. Ngoba sizobuhlungu kulezinye izindaba lapho ezikhulunywayo esabe sifuna lathi ukuthi siphoselethu kodwa sihluleke sifuthelane nje sihlezi silokhu silalele. Ngiyabonga.
Ngokanjani msakazi womuhle? Gama mna Nkululeko Mathe, ngizalwa endaweni yaseLupane. Khathazekile lokuzwa ubuhlungu lokwethuka okuvelela ingozi le evele endaweni yakithi iLupane Komuzi. Yazi kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale evelele ingozi enje ehlale phansi kungana umuntu omkhiphayo from ngolwesine kuze kufike usuku lwanamhlanje uthe ulinywe inyoka kungabi nomuntu omkhuphayo kwehlule ama-department wonke awelizwe. Inze kuzoba buhlungu kulo mlungu othi yena uthi konkona akula nyoka phansi kodwa laye ethi ujike 30 meters down kazange wafika. So ujike njani 30 meters sokusele i-15 meters phansi ukuthi ayofika phansi? Ubone njani ukuthi akula nyoka ngoba i-15 meters leka ayifikanga uthi uphenduke ku-30 meters away wachekwa wathi akula nyoka? Kungani angamkhiphanga amanga ukuthi akula nyoka? Usabeni ukuyafika phansi. So into ebengifisa msakazi omuhle ukuthi angazi ukuthi lingaxhumana laye njani uRose Johnston loyo umlungu loyo ethi chaze kabanzi ngokuthi wehluleke kanjani yena ukuyafika ku-45 meters ngoba yithina ujike ku-30 meters kodwa akula nyoka. So bengifisa ukuthi imali ingaxhumana laye lo Rose Johnston lo onguye owezinyoka othi ujike ku-30 meters ngoba siyabona lapha imeseji yakhe iyajikajika lapha ezinkundleni ku-Facebook. So ukuthi achaze ukuthi yena ujike njani ku-30 meters engafikanga phansi. Wabona kanjalo ukuthi hhayi akula nyoka la ngoba ngeke sivume ukuthi akula nyoka yena ejike ku-30 meters engayanga phansi ku-15 meters. So umuntu kubuhlungu lokho ehleli sinzo lesine until namhlanje. And into engizibuza ngayo ukuthi uma department lawa abo lokhu zena ekhaya abama game reserve lava abalayo yini into yokugqoka ukuthi bengene phansi? Kubuhlungu lokuthi umfowethu ehlale phansi engazabisuza aphinde abonakale ancwatshwe ku-45 meters phansi. Kubuhlungu kakhulu le nto le evele ekhaya ngenyoka le elomelo lomfowethu.
Hello VOA Ndebele, mina ngu-Champion Dube, ngisendaweni yaseBotswana eFrancistown. Ngikulapha engisebenzela khona, ngikulapha engizalwa khona kuseKezi eChalanyimba. Impilo esiyiphilayo ngapha yes inzima kakhulu, imali ayibonakali, yafana nje lasekhaya lasemazweni yonke nje hhayi impilo yakhona akuphileki kahle. Sidinga usuku lemini izinto lasekhaya lazukuthi uthumele izinto ekhaya kufuneka imali inkalakatha yemali. So impilo yakhona esiyiphilayo inzima. Abohulumende la ngayo uyazama nje ukuthi ngabe uyavuselela ilizwe lethu, sikwanise ukuthi sibuyelele ekhaya sizosebenzela ekhaya njengabantu abasebenzela emazweni akibo. Ngimile khonapho.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Ufuna ukusithumezela hamba ku-WhatsApp ufithizele konke namphela ku-recorder bese sithumezela ku WhatsApp unombolo ethi 012024650318. Ye, siyabonga kakhulu. Nako kulandelayo
mina ngise Indiana place Indiana Midwest iyaqanda kulezi nsuku iyaqanda kwethe isiyakhijima nje sikhijima ngemsebenzi
igama lami ngusisa ewezomculo ngaziwa njengosisa senkosi ngingumculi wemusic okuthiwa yimaskandi.
Angene kusigaba leso silandelayo wathi sibone ke ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe kalisoze lihlamukele ilizwe leSaudi Arabia elethiswa umlando wokubulala intatheli zindaba uJamal Khashoggi. Ilizwe le-Australia lithi selibophe amalwecatsha amathathu adabuka kweleTurkey akade becatshangelwa ukuthi beyofuna ukubulala abantu abaningi kwele-Australia. Siyabonga kakhulu ke wathi ke sizwe ke okunye okulandelayo khonapha Studio 7. Yes, urugandaba kuhlelo lapho ke esiqoka khona lezizalwane zeZimbabwe esihlala kule Melika namhlanje silo mnumzana Mandla Mkhwananzi. Mkhwananzi kunjani?
Hayi, siyaphila sithobele njani khona ngapha Washington.
Hayi, siphila kakhulu uhlala ngapha khona.
Mina ngise Indiana place Indiana in the Midwest. Sizobela eChicago ya.
Yeah, kunjani khona?
Iyaqanda kulezi nsuku iyaqanda kwethe siyakhijima nje sikhijima ngemsebenzi.
Ye, kunjalo. So singathi lapha wabuya nini vele kule mele?
Lapha ngifike ngo-2000, exactly the same time ngatis ngo-2000 year, 18 years ago.
Singathi uhlala lapha emelika kunjani?
Hayi, sesihlezi sesiyakhile silabantwana. Sokusekhaya, home away from home here.
Mm-hmm. Singathi lapha-ke ubaba uMkhwananzi wenzani?
Hayi, lapha ngiyasebenza lapha. Ngiyasebenza, futhi ngisebenza kwezemidlalo, eze soccer. Ngiyaqeqetsha abantwana besikolo umdlalo ibhola, kende ngibe nginompembe njalo.
Yes, singathi-ke uyayishaya impembe esilokhu zwayo, awuyiginyi impembe nxa ungabona ukuthi.
Hayi, sengikwenze, sengile 11 years now.
Yes.
Ngiyathola sibili lesicoco lapha within the state.
Yes, ngathi lapha vele nxa sikhangela inguqu yayingani ayivamanga kangako wena indawo wenza khonokho okwenguqu?
Hayi, ngaqalisa sidlala nje sisadlala njengamadoda abangane nxa sasigojisile. Kodwa ngasembona ukuthi kula mathuba ngabuza lami bangitshela ukuthi umuntu angayenza amasenti bejani. Sengiphakathi lami sengiphakathi. Inguqu lapha inkulu, you know, it's underrated, inkulu kakhulu.
Kodwa kuyadlisa yini?
Hayi, kuyadlisa sibili. Kubakhona abafowethu la abalutshwana asebengenile sibili, hayi.
Yes.
Kuyabuya lesinkwa ye.
Yes, siyabona kulabo mbiya labanye abantu.
Yes.
Nxa sukhangeleke sesikhangela impilo nje, kodwa kuyaphileka yini mzala?
Hayi, kuyaphileka sibili. Hayi, impilo kuyaphileka. Kodwa ukuthi nje sebesikhangele ekhaya ukuthi kuzalunga yini.
Mhm. Kodwa nxa sikhangela lapha phela kulujalo kwenziwa lokhetho, into ezinjalo. Nxa usukhangele ukhetho lwangikhona luqhutshwa kuhle kumbe luqhutshwa ngendlela engasiyo?
Hayi, ukhetho luqhutshwa kuhle lanxa kulokukhonana ezindaweni lapha lalaphayana, kodwa jikelele akukhanya kuqhutshwa kuhle sibili.
Sigqibe khonapho ke sibe sifuna ukwazi ukuthi kambe uMkhwananzi ulabantwana ulemuli umenjani ba?
Ye, ngilasabantwana abathathu. Lenkosikazi ungalapho. So nabantwana oqala ule 11 uThemba, owesibili ayanda ule 9, uNandi ule 6. Ngiyahamba laba ekhaya ngo-2016. Bakhulisa kakhulu, bedlala ebhuqwini. Bazibhuqa kakhulu, bakhulisa kakhulu, badabula ndawo njengeZimbabwe.
Babona le nkomo ukuthi uchako luvela ngaphi?
Hawu, konke kwenziwa imikhuba hawu.
Yes, hayi. Baba uMkhwananzi, sibongile kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje.
Ambongile kaDube, thank you very much.
Yeah, ungadinga nokusasa. Ngalivuka njani ke namhlanje silobaba lapha ke okhona ecingweni othi ngizothi lobani
Mfowethu kunjani?
Ngiyaphila, unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Ungaphi kona?
NgiseCanada la.
Akutshela abantu ukuthi umbani?
Mina ngundaba ezinhle Ndebele.
Ndebele, akusitshela ukuthi eCanada wafika nini kona?
Ngafika ngo-2001.
Sulesikhathi, eh?
Ya, sendesikhatshana.
Singathi vele undathi ngubani? Ngoba abantu abaningi bathi undathi, undathi. Undathi vele mbani?
Hayi, undathi leli yi-nickname engayiphiwa ngabafana sisanda ukufika lapho. Kwakulabo ndaba ababili. Ulondaba umnakamuzi. Lamndaba lapha. So befuna ukudifferentiate lapho futhi khona nxa besibiza sihlangene sobabili bathi basehlukanise njani.
So singathi kuyaphileka yini eCanada khonapho lapho khona?
Khona khonokho ndoda umkhando.
Ye umkhando kuyafika, usuwajayela kodwa?
Sengawujayela.
Kwenzani empilweni vele?
Mina ngisathi ukuthiwa yikwenzani lokho. Ukuleya off ngangisebenzela i-Blackberry. Ngangisebenzisa i-surface mount technology le-Blackberry. So kathesi ngisebenzela ama-war veterans alapha and autism people.
So ke nasikhangela lokho kwe-Blackberry wawusenzani? Kungani into eqakathekileyo kakhulu lapho?
Ngayi ngi-controller imtshina ethatha ama-parts kuma-reels iwafake ku-board yelokhuzeni yefoni ngokwayo. Inamathisele le-glue ingene ku-oven ngiyiphushe kuma-assemblers babe sebeyilungisa khona lifoni. Hawu, sibe sesiyithumezele o-Obama khona ngapho babe sebesithi hawu ifoni le yele-security kakhulu zaziseheadquarters yangikhona e-Waterloo.
Oh, so ke khonapho uyakukhuluma nge-security ukuthi uyabuvimba ukuthi abantu bengatshontshelwa into zabo khonapho.
Hawu,
wakufundela ndathi konke lokho?
Yeah, ngakufundile.
Hawu, boni ke. So ke isikhathi sethu sengani sesihambile, so akusitshele kancane ukuthi wena vele ekhaya udabuka ngaphi?
Mina vele Silobela, emaplazini.
Ukulima uyakwazi kakhulu?
Ukulima kakhulu, kakhulu vele umntwana womlimisi, ukhulu wayele plazi khonale. Esilobela. So nxa uyakuzwa ukuthiwa khona kulama farmers esilobela la disappearayo ngokhulu bonabo abakuthiwa yini ibhuku le The Silence of the What?
Breaking the Silence.
Ehe, ehe, yithi labo yiba besilobela bonabo lapho evela khona.
Muli yakho umenjani khona?
Ye, andimuli yami lapha ngaze wathutha zonke izivi zami ezalazo.
Awubone ke kubaleliswa abantu khonapho mzala.
How bantu linjani? Sehlangana lami nyangiyena nje vele emsebenzini khonapha. Ngithabile ukuthi ngibe lani ngalesi sikhathi. Hayi, sethandi sihlukane sithiyele abanye abangaphatha uhlelo lolo lwakodube liye phambili. Ngibonge kakhulu ukuzuza leli thuba lami ukuthi ngithi fahlafahla.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungadinelwa kusasa.
Hayi, ngibongile Dube.
So ankhulu uzaba ankhulu ke ndathi khona ngapho ke kwele Canada sike singene kusihlandla elilandelayo elomculo ukuthi sizwe ukuthi silobani.
Kamalani ngusisa ewezomculo ngaziwa njengosisa senkosi. Ngingumculi we-music okuthiwa yiMaskandi. Ngile album lami lokuqala eliphume ngomnyaka odlulileyo elithiwa Thande Lethu. I-album leli lilabanye engahlanganisa labo engahlangana labo lapho sicula uZindla Ziyamluma, abafana bakaMola Okia Box, abafana bakaKhansela, uSifiso Mkhize. So ya, yimi lo ngiphuma phansi mambale ebajamhlophe Cave.
Yes, so not what I know, Clavis.
Ukuhlabela i-album ngiqalise nje lami ngo-2015, but eminyakeni yonke le edluleyo bengingumgidi ngisebenza la maqembu atshiyeneyo. Ngike ngasebenza le-Graphic Theatre, iWoza, iCIA Arts, and then sasesivulele ethi iqembu ngapha kwale UK iFlame Lily Arts. Sihlabela imigidi yesintu, isichikitsha, leminye nje imigidi yasekhaya eZimbabwe, showcase ngawakhatha kule lizwe lase-England. But as i-album ngiqale nje akungekudala.
Singathi ke u-album yakho le kule ngoma ezithize ingoma engani ungatsho sibili ukuthi kwezi ukuthi lapho ijaye kakhulu sibili.
Mina engithi ngayishaya kakhulu, I see abantu abathi bona bayayithanda, so lami senza hamba ngodumo oluthandwa ngabantu. Ingoma ethandwa ngabaningi abadala apha washaya wakulalela yingoma engayihlabelela iqembu lethu Amahlolanyama Ezimnyama, ingoma yeBhosa.
So we know always we have an ingoma la.
Bengifuna ukuhlabela about something esi ground ayo thina abantu bakomthakazi, especially abantu bakubulawayo eMathweland ngale. Ngase ngithole ukuthi iqembu leHighlanders has always been a constant empilweni zethu thina abanye phezukhulu omalume labo babomdala bebesupport iBhoso lathi sakhula sangena eButtersfield. You know, iqembu leli li-source of pride for abantu bakithi. So ngase ngisithi othi ngibahalalisele lami nje ngithi Highlander mama ezingamajebhula lanini lanini.
So khonapho-ke nxa uhlabela ngokuthi Highlander uyabusitshoni khonapho uyabubatshela sithi
hayi kubabonga nje kubatema nje kuphela.
Lawe lapha lamnyazama phela ukuthi nihlabele izulu kanjaba siyadaba ukuthi liyangena kolapha ke libe lilathi kuseni kangaka. So alike litho ukuthi umculo lo liuzwa njani oyayilenda kambe iyachaya kumba ichayi nanku umculo phela luzwe ukuthi uchaya kanganani. So asi uchaya insizwe siyezwa lapha-ke kulabantu abaningi abangenileyo lapha sifoni ukuthi kulobani. Busani Mabhana uthi msakazi unjani, ngiyaphila kakhulu, kunjani khona ngapho lapho khona mnumzana, kuzobuya njalo lo nkulule ngonkosi uthi kunjani, vuke njani Dube, ngivuke kahle kakhulu. Kuzobuya lo Sakhile Liline uthi ngikhona esitikini, siyabonga kakhulu Sakhile Liline. Lingakhohlwa phela ukuthi lamhla ntambama ngo-6:30 kusiya ku-8:30 khona ngale Crown Plaza kabe kupiwa kwabe kule ngqompikiswano elabi liyethulelwa iStudio 7 liye kuFacebook lizayithola khona ngapha. Ye kuzobuya ke sibone Nkululeko ukuthi Gibbs ngiyayithanda ibhechu ibhechu lapho ukhuluma ngeHighlander. So ye siyakuzwa kakhulu mfowethu. Ubuye uBusani ukuthi ya imnandile ingoma siyamhalalela phela unkosazana uSisa wanotshaya isibilo okuzwayo khona igqokuba la ukhona esikini khonapha siyabonga kakhulu. Usiyambe usilambe over uthi lami ngikhona ukuthi ngisegoli kuzobuya lobani futhi yalikhanya lobaningi lo Shepherd uBhodloza uthi livuka njani lina bengonyama namahlabezulu yakwamhlahlandlela. Sikahle kakhulu abasibukele kuFacebook sicela phela lisithumezele izifotoni lisithumezele ama-likes lento ezinjalo. So ke siyabonga kakhulu lingakhohlwa ukusithumezela lama audio enu kuWhatsApp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Inombolo 01 202 465 0318. Singakehlukani ngokuthi sibone udaba belikhokhela lamhlanje. Ibandla leZANU-PF lithi likhangelele ukuthi lo nyaka kuzakwethulwa ibudget ehambelana lozulu. Silukhuluma lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje walivalelisayo ngoGibbs Dube.